sendaba ku VOA Ndebele.
Ngalivuka kanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 7 kumabasa 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sebelithumi abantu asebetholakale legcikwane le coronavirus elizweni. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni bathi sebethumele uhulumende amagama abo ukuze baphathiswe kusikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwezindawo.
Sesikwenzele ukuthi sesihambisile imibuzo naleyo ukuthi sibakhusele ukuthi imali le izabanjwa njani, nokuthi izaphuma nini, nokuthi imalini, siyathola impendulo.
Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ikhuthaza uZulu ukuthi angasuki ezindlini ngoba amapholisa ebopha abazulazulayo.
Kulokhu kuqalisa i-lockdown kunenge kakhulu okuhlupha abantu. Uzafica ukuthi abantu bayaphasazela lapha abagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu. Kungavele ukuthi fike kule mpuphu endaweni ethize abantu bayasabalala bayekhonale.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele amabhanga ukuthi avulwe kusukela kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi sebelithumi abantu abatholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni owethulwe izolo lugatsha lolu luthi kulowesifazane oleminyaka engamathumi amabili lane 24 otholakale elegcikwane leli ngemva kokuhlolwa kwegazi labantu abalithumi lantathu i-13. Umama lo ubikwa wavela kwelengilandi njalo uhlala eHarare. Bonke asebetholakale belegcikwane leli ngabahlala eHarare ngaphandle koyedwa ohlala edolobheni leVictoria Falls. Lokhu sikudaba lunye. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni amavenda bathi sebehambise uluhlu lwamagama abo ukuze baphathiswe phansi kwesikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Ngeviki edluleyo amapholisa ayicithe impahla yabanye abathengisa izitaladeni zeMutare kwachiswa amatamatisi, imbhida lokunye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo usole lokhu wathi abaphila ngokuthengisa izitaladeni balelungelo lokwenza lokhu ngalesi sikhathi kuvalwe izitolo eziningi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladla Ndiweni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sesikwenzele ukuthi sesihambisile imibuzo naleyo ukuthi sicacisele ukuthi imali le izabanjwa njani, nokuthi izaphuma nini, nokuthi imalini, siyathola impendulo. Sicabangela ukuthi hayi ingxenye kusiyaphela iviki nale kuyazokucaca kahle ukuthi vele kuzabanjwa njani.
Sizwa kuthiwa kumele lihambise amagama amalunga enhlanganiso yenu labo bonke nje abathengisa ezitaladeni amavenda. Selikwenzile yini lokho?
Ye, Mnumzana Gande, abantu bayakhala ngendlala ezindlini. Bathi bona akuhlaleki endlini nxa ungela kudla. Bathi bona ngabe uhulumende uyashesha ancedise ngokudla. Kwenzele ukuthi abantu bahlale endlini ngoba kulobunzima nje kusazi ukuthi abantu abasebenza kusuka esandleni kusiye emlonyeni ukuze baphile akula mali abayibekayo yokuthi nxa kunje isimo sinje baye kuyo bathathe bathenge ukudla okweneleyo okwamaviki ephose amabili asesele. So abantu baloke bekhala silokumangalisayo abantu bagcwele ezitolo ezinkulu khona kumalokitshini bazama ukuthi bafole bathole impuphu. Okunye futhi usizi ukuthi bathi khona na abantu bezitolo laba yibo abakhipha impuphu ngemuva beyinika abangani babo siyayithengisa emsikeni abantu omnyama. Kubangela ukuthi-ke impuphu igcine ngeseneli ukuthi abantu bayithole babethenga impuphu le ngentengo kahulumende le bathi yi-subsidy yabiyehlisiwe efika umuntu wesitolo ayikweze kabili nje ngumzekelo sokuthi bayimele bayithengise nge-70 pound kodwa igcina isikubo 140 pound usiya kubo 200 khona bayithenge ichiphile kuhulumende uyakhala kakhulu abantu abanye sibeze besithi ngabe kungcono-ke abantu bazithengele umumbe e-GMP ngoba i-lockdown nale ayisoze yasiza nxa kuyukuthi abantu baloke bevuka besiyafola beminyana behlangana ezitolo sokunganithiwa nje kudlalisa isikhathi yikho abantu abakhala kakhulu nxa sikhuluma nje kunje abantu abazisebenzayo khonapho koBulawayo. Yes, sikwenzile ukuthi sihambise amabizo kuhulumende thina njengenhlanganiso iBulawayo Vendors and Traders Association sesihambisile esilabo emabhukwini ethu siwathumela amabizo kuviki le edlulileyo lezinye inhlanganiso engizaziyo sezithumele kodwa abanye baloke besithi basalungisa amabizo kabakahafaki emtshineni ukuthi athumeleke kuhulumende kodwa thina sesithumezile sesimelele ukuthi sitshelwe-ke ukuthi uhlelo luzavuleka kanjani njengoba ngitshile phambilini ukuthi sizibuzile ukuthi basitshele ukuthi imalini lokuthi abantu bayayithola nini lokuthi abantu abazakhetha njani besisumele thina njengenhlanganiso kodwa ngabe sisahambisile amalungelo-ke ukuza nje ukuthi kanti uhlelo luyaqala nini ngoba siyava ngendlala ezindlini njalo sishona sifolile emalayinini so sithengaa siyathola imali sithenge sikuthenga sihambe sihlala phansi.
Umnumzana Michael Ndiweni ngumgcini isihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyoBulawayo Vendors and Traders Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi ilizwe lingena kulanga lesitshiyagalolunye uhulumende enqume ukuthi iningi lihlale ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ikhuthaza abantu ukuthi belandele lesi sinqumo ukwenzela ukuthi bengahlukuluzwa ngamapholisa. Iningi lilokhu liphuma ezindlini kuyathenga impuphu lokunye okusilelayo lamanzi. Njalo amapholisa asebophe amakhulu lamakhulu abantu elizweni jikelele ababikwa behamba-hamba mahlayana bengela njongo ecacileyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso le.
Kulokhu kuqalisa i-lockdown kunenge kakhulu okuhlupha abantu uzafica ukuthi abantu baphasazela lapho abagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu kungavele kuthiwe kule mpuphu endaweni ethize abantu basabalala bayekhonale la bantu nje khonokhana ukuthi bebevele bengakujayelanga ukuhlala phansi abanye ngabanquma bedinga utshwala njengoba sizwile ukuthi buvaliwe abanye abantu bele themba lokuthi engxenye mhlawumbe bangafika endaweni ethize bazafica indawo ethize ivulile so abantu basabhodabhoda sibila konkana nje ukuthi abantu bebevele bevalelwe bengathenganga zonke izinto ungananzelela ukuthi isinqumo lesathathwa kungolwesihlanu ukuthi ngomvulo wakhona kuzamele ilizwe lihle livale so ngokunjalo-ke abantu abaningi bavalelwe bengakathenga izinto eziningi so lokhu begijima abantu besiyalelale bezama ukuthola uzafika ukuthi la manzi indawo eziningi ziyavalelwa amanzi kugcina abantu sebesiya ezibhoraneni sebezama ukuthi bayethola amanzi so yikho kubangela ukuthi abantu bangahlali phansi isikhathini esiningi.
Liyasuthiseka yini ngendlela amapholisa lamasosha aphethe ngayo abantu ukubabopha lokuthi bavalelwe nje esitokisini? Kwamanye amadolobho abantu bathathelwa impahla abazithengisayo. Kungabe kuleyinye indlela engcono yini eyokuphatha abantu kulale yenziwe?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association besivele sike saphuma ngaphambilini sikhankasele ukuthi ngabe kuthiwa kuba le-lockdown yayona iBulawayo ngokwayo njengoba ilizwe belingakabi lohlelo olunjalo. Ngakho-ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi zihlale phansi kwamalanga la aselwe ngo-16 ngoba i-COVID-19 le kuzinqatshelwe ukuthi abantu bahlale phansi ngoba nxala kube obaye besiyalelale kuzaba nzima ukuthi siye nqabela i-COVID-19. So sikhuthaza abantu ukuthi bahlale phansi. Yebo, siyakwazi ukuthi kunzima kodwa isiqongoselo sethu ukuthi abantu abahlale phansi ba-practice social distancing bahlale ezindlini. Naturally nxa umuntu esethe wabanjwa ngamapholisa amalungelo akhe phose abe ngasafanani lakuqala nxa kade ngakabanjwa. So sibabonile abantu bebhakitshwe emarolini laphana besiyafakwa e-central langaphi ngapha abantu bethathelwa impahla. Bona nto abantu okumele bakunanzelele ukuthi kade siku lockdown. Nxa kuthiwa lockdown umuntu kahlala endlini ungavele uphume phandle laphana ukuze amapholisa akutshengisele ukuthi into oyenzayo kayifunakali bayagcina sebesebenzisa abakubiza ngokuthi i-minimum force. but thina sikukhuthazayo ukuthi lanxa sokuthi kwenziwa i-minimum force yakhona amalungelo abantu empilo kahlonitshwe ngenxa yokuthi the moment sebeba crowda one ndawo sokudefeata the whole purpose yokuthi babakhuze babuyele ezindlini bephilile. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi amapholisa nxa esithi abambe abantu bananzelele kakhulu i-social distancing yonalela ngoba yesilwisana lawo the moment beba crowda one ndawo kusuka kube le problem. Ama-fines nxa abantu kuyukuthi bebefindiswa bebuyela ngekhaya khonokana kufana lokuthi luswazi abaye beluchayiwe lolwalo ukuthi umuntu angaphinde abuyele endaweni ethize. Kodwa ke sikukhuthaza kakhulu ukuthi amapholisa kahloniphe i-social distancing lanxa sebethe babamba abantu kwenza ukuthi abantu labana ngoba kakukwazi ukuthi omunye uyabe egula lomunye ongakhuli yombani. Khonokana sakuqakathekisa kakhulu. Laba bantu siphinde sibakhuthaze futhi ukuthi amapholisa nxa sethe asesenza umsebenzi wawo. Most of the time amalungelo omuntu abe ngasoze alandele wonke ngenxa yokuthi nxa sofakwe erolini laphana i-social distancing right liyana kade ula uhlezi ngkhaya uyabungaselayo. Akufanani lokuthi ngakuthi ukuzihlayela ekhaya.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kolunye udaba lwecoronavirus ugatsha lwezempilakahle luthi soluvumele usiwalo weHarare ukuthi asebenzise imithi yakhe yesintu ukwelapha igcikwane lecoronavirus. Kuncwadi evele kulolu gatsha isiya kumanisipala weHarare, umnumzana Kenneth Chivije usevunyelwe ukwelapha abantu abalegcikwane lecoronavirus.
Yebo 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 mthokazo muhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki yonke ngo 8 PM kusiya ku 9 PM. Namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we coronavirus osubulele abantu abedlula inkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa emhlabeni jikelele. Kwele Zimbabwe lumkhuhlane usuthethe umphefumulo womuntu oyedwa. Silusizi izilukandaba ukuthi ngeke liyenelise ukungena ngo ngokuhlelo lolu njengensukwini ngoba sisebenza sisezindlini lapho okungela michina yokusixhumanisa ngocingo ngenxa ye-COVID-19. Lanxa kunjalo zulukandaba uhlelo luyaphuma noma kanjani. Ngakho ke asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abakumsebenzi wokwamukela imali evela phandle kwelizwe bamele baqalise umsebenzi ukwenzela ukuthi abathunyelwe imali benelise ukuyayithatha. Amabhanga wonke abevaliwe phansi kohlelo lukahulumende lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uthi ukuvalwa kwezindawo eziningi ezibalisa amabhanga sokuthiya abaningi abaphila ngokuthunyelwa imali yezihlobo labangane abaphandle kwelizwe besebunzimeni. Ngalokho amankampani asebenza kule misebenzi azise uZulu ukuthi sebezavula kusukela kusasa kuthi ngamaviki wonke bazavula ngolwesibili kusiya ngolwesine. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umkambo wensitha othengisa impuphu usuthuthukile ngamandla kulandela ukuvalwa kwendawo eziningi. Leli phephandaba lithi abanye bayavukela emadabu kakusa besiya emzileni wokuthenga impuphu kodwa ingazatholakala. Iphephandaba lobulembo be-internet elezimlive.com lithi inhlanganiso yamatitshala ezimta ithi imihloliso kanhlangula lekalwezi kumele idlulisele phambili ngoba imfundo iphazamisekile ngokuvalwa kwendawo ezijeneyo ezibalisa lezikolo. Linhlanganiso ithi njalo ikhathazwa ikubanjwa ngamandla kwamatitshala okwenziwa nguhulumende othi kumele basebenze ngalesi sikhathi indawo zivaliwe ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumele wona nge WhatsApp.
Salibonani basakazi be Studio 7, mina ngubhanda moyo ngiko nyama esigabeni kwaMagama Village Ward 9 Makhulela Plumtree kulilima West. Hayi thina lapha sibhekane lobuzima. Ubuzima esilabo lapha yikuthi lapha siphila ngaphansi kweSouth Africa. Zonke izinto sizithola eSouth Africa ngabomalayitsha. Njengoba kuvaliwe nje akulanto ehambayo. Asila mali, asila kudla, noma ukudla kukhona ezitolo zakuthenga ngani. So abantu kulesithule esinye simangalisayo singazi ukuthi noma kuthi asihlale endlini, sihlale endlini sidle. Lanto sizayidla akula mali esizayithola. Ngiyabonga ngingabe imude kakhulu ngubhanda mnye.
Sanibonani madodzi, sanibonani bawo labo dadwethu linjani bona ngapho Studio 7. Hayi thina si right thina. Kodwa sesibulawa nje kulala utjeka ngoba sivalelwe. ESouth Africa ngempela lapho engikhona mina. Awuphuma nje abantu bayocwala beyofuna ukudla amasotsha abeselapha akhahlela mina akabafuni abantu banjani babuthane bebabaningi so hayi mina manje ngoba ngizithanda vele ngihlezi endlini sesowethu yiko lapho engihlala khona siyabonga umpofu.
Yebo yebo ku Studio 7 linjani lo ngu-Mr. Mhlanga Cloud Mhlanga lapha kwaBulawayo. Hey, asibhekane le sikhathi esinzima kakhulu esomkhuhlane lo khona. Lobu nzima esibhekane labo kakhulu indawo yamanzi lapha kwaBulawayo. Akulamanzi and lama-lockdown lawa khona kunzima kakhulu. Ukudla kakutholakali, pupu yadula, into zonke nje ziphomba ukuba matasa. So asazi bakithi ukuthi kuzolonga kanjani, but nje siyafisa ukuthi ngabe lo mkhuhlane nje uyenza udlule bakithi. Ngoba lapho eZimbabwe vele sisebenzi mina. Ngaphinda kube lo mkhuhlane lo, esh, I think into eziningi ziyamoshakala. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi Studio 7. Ngumlilo ngokusebenza lapho kwele South Africa. Ngiyajabula ngokuthi eZimbabwe lalo lo lilandela amanye amazwe ngomthetho wokuthi kumiswe into yonke eyenzakala elizweni ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi kulwisana nomkhuhlane lo coronavirus. Kujabulisile, kuyabona sinayo yasicabange, kodwa ngikhala ngamabutho namapolisa aseZimbabwe ukuthi mayethe athola abantu bengalandeli lezo zinqumo babe locuku yabehlukumeza abantu ngendlela engokuyi-understand. Kanti kunini bona bazaye bahloniphe ilungelo labantu ukuthi umuntu uyahlonitshwa. Mhlawumbe enkantolo yekuma enkantolo abe lecala kumbe ifayini bekwenziwayo. Kulokuthi bathathe umthetho bawufaka ezandleni belimaza abantu, beshaya abantu, benza yonke nje into embi emuntwini. Mina ngazi ukuthi kanti sizaze sifundeni ekhaya. Ika awuthi impazi zibafundeni ekhaya ukuthi amapolisa lamabutho uma ukuthi umuntu uphuma esandleni akakwazi ukulandela imithetho uyahamba ekhoti. Ikhoti yiyo ezomgweba ngaleso sigwebo. Kulokho abakwenzayo bonke bathatha umthetho bawufaka ezandleni, shaya abantu. Akuyona isolution yokuthi nje umuntu abeshaywa ngaleya ndlela enzale ekhaya. Akazi ukuthi kathi izophela nini le nto. Bengicabane mhlawumbe ihamba nomnumzane uMgabe, kodwa hey, ngiyakubona nalana undoda u-Emmerson Mnangagwa upresident ukhona njengamanje. Iyaphambili le nto. Sise problem nenkulu kakhulu ngesimo sokungaka ukuthi abantu laba abalandeli imithetho yokuthi umuntu ulelungelo. Bona uma ukuthi umuntu wonile kahambe ekhoti emisa phambi kwekhoti iyenza intando yayo. Niyabantu abafundileyo nothi bona ukuthi bebelimaza beshaya abantu beza yonkile into embi engabonisa ukuthi singabantu kodwa silodlame nje. Singabantu nje abaziwa ukuthi iZimbabwe lizolodlame. Akukho kahle mani ngom emehlweni amanye amazwe. Ngiyabona.
Mna ngumisa Swanda. Into engiyibone lapha eJombe, lapha eZimbabwe eJombe, ngifika emavenkeleni lapha emashi, but ngiyakubona lapha into enkingayo lapha manje yikubona abantu ngama-past 6 bechayo, bachayiwe sibili abantu ngendlela ebuhlungu. but abantu abashayiwe abashaywa those people about to try a right police number regular one about my police now long as we get on cutting as we get on a good lapo meeting a one who tie I seek mentally coronavirus you know lay I'm a police a hamba a child about even as we get on then which I want to ever power. Whatever shame about law, what treat, whatever treaty about Lavana, one gain of our business, and so to be let us look at a leg, then into lay my shame, my inch, hallow, what you wanna, I'm a police, I wanna, I quanis, what you wanna, I leg, a bit, hala, a snooker, a name, you know, canela pana. Banchai, but wona without protection, wuti bangi yenze into ane fanle wuti mna mfanle wuti mngase ngiswocho mfanle wuti nye a court love and then we let snooker snooker lena ibi lala lama police angu ten so wuti light nga wicha umuntu West China would get a sled sing for West Chai. Would you in double sled sling for Akufunyero? Would you sled sing for a smestitani, titani, Nendela and Aliana, or to me and I and Ali, what do I want to say that? Let's look at them with ten. By me, Koshuti. Wona iwa funyelo yini kumbe tina isese wrong na system kuhlale kumbe yona wona iwa mkuhlale ngoba bona abazinanzi uyuba dlala lento leyo ukuthi wona abayenza into yena leyo ukuthi bona babe buthana bebuya le motor yabo begcwele i-truck bebuye bezochitha abantu and then they babuthana beqala isinuka so lokho akungibhathi kahle angikwazi ukuthi i-government ithini ngakho.
Lawo ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakwele Bhilitane umnumzana Boris Johnson otholakale elegcikwane le-coronavirus ubikwa usegula kakhulu esekubangele ukuthi asiwe kungxenye yesibhedlela sabagula kakhulu i-ICU. Izizalwane zakwele Turkey zibikwa zikhathazekile kakhulu ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kodwa umongameli Recep Tayyip Erdogan uyala ukuthi ilizwe leTurkey livalwe njengamanye amazwe omhlaba amaningi. Kesikhangele esivela kwele Melika. Sebesedlula inkulungwane ezilithumi, 10,000 asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus ngapha kwele Melika. Lokhu kwenzakala iziphathamandla zalelo lizwe zisithi uZulu kumele akhangelele uqansa kwenani labazabanjwa ligcikwane leli kumaviki amabili alandelayo. Lanxa ezinye indawo eziningi ezibalisa izikolo, imisebenzi, lamabhawa zivaliwe, uZulu uyavunyelwa ukuphuma phandle ayedinga indingeko. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe umumo welizwe le Melika ngalesi sikhathi sobunzima.
Lapho sikhona lapha e-Indiana, into eziningi zimile, stand still. Imisebenzi eminingi ama sporting activities, ama church, anything nje ukuhlangana khona abantu, anything ukuhlangana khona abantu. Sokuthola ufunyele ukuthi kuhlangana kube labantu abangu 10, between 10 and 25, that's the most in any place. Ngenxa yento nale coronavirus.
Manje ezitolo lapha kumi njani sizwa kuthiwa kukhona osekusilela okufana lamaphepha okusebenzisa ezambuzini.
Yeah, lokho ngiyabona kube jikelele kodwa sokuyafuna ukuthi wadinge sibili wadingisise kodwa hayi kuyasweleka sibili. Ashoda sibili ya.
Kahle kahle kathi vele amaphepha wona la asetshenziswani.
Ande ngamaphepha nje ukuthi kuyezambuzini.
Ukuthi azasilele lokho ayisike ukuthi abantu bacabangela ukuthi azasetshenziswa ngezinye indlela na?
Hayi, ukuthi azasilele anti leli lizwe eliphucukileyo akula ma-newspaper akula here. So leli lizwe eliphucukileyo vele injayelo yabo ukuthi bahlala bele nqumbi yamaphepha wona lawa akuya ngaphandle futhi njengoba kulama-flu futhi. Angithi yabona ibaba besilamakhala njalo.
Lo, ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Traveling up the mountains one day, and suddenly I heard a voice come to I and say, yeah, yeah. Behold, I come quickly to pay every man according to the work that he have done.
Imnandi ingoma ye culture isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni bathi sebethumele uhulumende amagama abo ukuze baphathiswe kusikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawa ikhuthaza uZulu ukuthi angasuki ezindlini ngoba amapholisa ebopha abazulazulayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele amabhanga ukuthi avulwe kusukela kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe lingasithinta ntambama ngu 7:30. Libe lelanga elihle.